Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 2 zibandlela 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga emthwakazi Republic Party abotshwe ngesonto embuthanweni womthandazo ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa akhululwe lamhlanje ntambama lidale likamanje. Izizalane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa ebezithekelele ekhaya ngekhefu leKhisimusi zithi zizibonele inguquko eZimbabwe ikakhulu emgaqweni lapho amapholisa abethwalisa nzima izihambi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga emthwakazi Republic Party abotshwe ngesonto embuthanweni womthandazo ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa akhululwe lamhlanje ntambama lidale likamantshi wakobulawayo eTradegold Magistrate Court. UAnastasia Ndlovu wobesemthethwandaba usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhululiweyo ngomnumzana Brighton iThuthung Sibanda, umgcini wengcebo we-MRP, uThembisani Mfulongashi Mpofu, uMalwande Nyathi, uKhethani Nxeba lendoda Ndlovu, uNkosinathi Ncube, uMarshall Sibanda, uPetros Mkhize, loSehliselo Ndebele. Ababotshiweyo laba batshayiwe kabuhlungu libutho phambi kukaZulu enkonzweni basiwa enkambeni yebutho ekobulawayo lapho ababika betshaywe bahlukuluzwa kabuhlungu andubana basiwe eCentral Police Station lapho abasuke sebesiyalinda ukumiswa phambi komthethwandaba. Amabhakane abakade bewaphethe abelotshwe okunenyi okugoqela asifuni bumbulu thina, we are the cockroaches that survived your DDT. Ayakhala amathambo abakithi owababulalayo eBhalakwe lokunye okwehlukeneyo. Izibotshwa zithwaliwe zasiwa esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital kuyakusa lamuhla lapho abafike bahlolwa abatholanga kwelatshwa. Bathe bekhululwa bathathwa unkosikazi Jenny Williams wabasa eGarden House ukuthi baye kwelatshwa. Amagqwetha eAbameli Lawyers for Human Rights abalisa uMaqhawe Mpofu, uBlessing Dube, loDumisani Dube benelise ukulwela ukukhululwa kwabo. UDube elinye lamagqwetha la ulandisa ngokubotshwa lokukhululwa kwamalunga eMRP.
Ngemva kokubana sesibonisane lomshutshisi ukuthi isikhathi abantu ababotshwe ngaso sesidlule i-48 hours lokuthi babotshwe ngamasosha, babotshwa ngamapholisa lokuthi batshaywa bancitshwa i-medical attention, umshutshisi uvumelane lathi ukuthi ngesekelo sombuso esitsha esikhona awumelanga kube ludaba lokuthi bangena ikhothi.
Abakade bebotshiwe uthi bebenelungelo lokutshengisela njalo sebeqalile ukulungisa amaphepha ukuba babotshiswe labo ababatshayayo kunye lomkhulu wamapholisa eCentral Police Station owapha ibutho imota ukuba ise izibotshwa enkambeni yamasosha.
In any event, bebengawonelanga muntu because isisekelo sombuso siyavumela ukuthi bedemonstrate ipetition lokho kungabathabisiyo bebekhulume ngakho bongelacala athi likomitini. Banelungile. Actually, sesiqalisile ukulungisa amaphepha ukuthi sibophise amasosha nalawa abatshayele lo isencharge ebulawa Central Police Station. Kwavumela ukuthi imoto yamapholisa kulokuthi ihambe nabantu e-station ihamba nabe-Fred Barras. Lo munye ndoda othiwa ngu-Charo Mpira laye wancisana namasosha ukutshaya abantu abayi-2.
Undodana Moyo osakhulayo webandla lezaphu usole kakhulu ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwalaba bantu.
kuyinto embi kakhulu ukubotshwa kwamajaha la nxa upresident uMnangagwa esithi ilizwi labantu lilizwi likamlimi bekumele alalele ilizwi lamajaha la amajaha la zintandane abasebenzi abazali babo bafa kabalazithupha balelungelo lokubuza abazali babo bafuna abazali babo bacelanga lutho lwabo abalwilayo bafuna abazali babo wabasangapha upresident kabalithi sivele siyabafuna kutshengisa ukuthi eZimbabwe kakula democracy amasotsha asethwalisini nzima abantu into abayenzileyo ilihlazo kakhulu itshengisela ukuthi lakhathesi lokhu bephusha into yegugurawundi
unkosikazi Jenny Williams laye ugcizelele kulokho okukhulunywe ngumoyo esithi ukubotshwa kwabo akukho emthethweni
abafana labo babothwe kuqala babothwe ne-army kuphandle kwamalungelo wabo kuphandle komthetho basebehanjiswe e-central number two mistake ilungelo lokutshengisela akulomuntu ongayephula ilungelo lelo balemvumo ukukhuluma intando yabo befaka iy'mbono zenu especially naso kunokupresident omutsha kumele bakhulume
unobhala jikelele we-ansa ekhokhelwa nguMoses Mzila Ndlovu umnumzana Nketha Dlamini Mangoye laye usisolile leso senzo
obviously yikwephulwa komthetho lesekelo selizwe and ngendlela abakuphatha ngayo ithuthuva abalufakayo esigabeni sethu kuyafana lokuthi umuntu ulayithe umlilo phakathi kwegusu uzatshisa abantu uzakutshisa nabo khanya ngani vela kula ma-charges kabakhitshwe kabawidwa ama-charges ngoba into yakhona nxa ukuthi zaba-politically motivated ukuthi abafana babotshwe akusuze kuncede in terms of lo muntu esithi khona i-unit elizweni azokuncede
abantu abadlula amakhulu amahlanu abasuka emabandleni ahlukeneyo abezokholo lenhlanganiso ezizimeleyo batshengisele lamhlanje e-Trade Gold Magistrate Court besola ukubotshwa kwamalunga e-MRP bethi uhulumende obusayo kahlukananga lokamgabe bethi ibutho lamapholisa abahlukane locuku kanye lokwephula amalungelo oluntu bakhuthaze umongameli Mnangagwa ukuba akhuze izisebenzi zakhe ikakhulu ibutho ngoba selilokuhlukuluza uZulu bethi okwenzakeleyo kungaphindi njalo bazahlala betshengisela konke okuhluphayo ezweni kuze kulunge ngimele iStudio 7 ikobulawayo eTrade Gold Magistrate Court ngingu Anastasia Ndlovu
zalane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa ebezithekelele ekhaya ngekhefu leChristmas esezibiziphandela eGoli zithi zizibonele inguquko yeZimbabwe ikakhulu emgwaqweni lapho amapholisa abethwalisa nzima izihambi. Iningi lithi linethemba ngelakusasa yeZimbabwe nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engagcwalisa izithembiso zakhe. Okuningi asikuzweni kuvusa isizwe Mkhwananzi eseGwanda.
Umgwaqo omkhulu osuka koBulawayo siya eBelbridge suphithizela ngezimota ngoba iningi lezizalwane zeZimbabwe elisebenzela kule South Africa enjiva seziphindele eMzansi ukuyasebenza. Iningi labo ebelidlule edolobheni leGwanda liveze ukujabula okukhulu ngokuba sekhaya ngesikhathi seKhisimusi besithi okubajabulise kakhulu yikungahlukuluzwa ngamapholisa emgwaqweni wona asesaziwa ngokufumbathisa uZulu. Umnumzana Collins Phiri uthi abazange bahlukuluzwa ngamapholisa avimbe emgwaqweni abehlezi efuna ukufumbathiswa sikhathi sonke njengalokho bekuvamile eminyakeni edlulileyo.
Ngiye ngaba lokujabula okukhulu ma ngibona ushintsho olwenzakele njengoba umongameli wakudala uMgabe sekayehlile so ngena omunye futhi umongameli. Ngiye ngabona ukuthi ama-roadblock awasafakwa abantu abasathathelwa impahla e-border nanokuthi ama-investors ayathembisa ukuthi wona abuya kulelo lizwe ukuthi bezofaka imali ukuthi bavuselele umnotho wezwe. Njalo ngiyakholwa futhi ukuthi in 5 to 10 years izwe lethu lizoshintsha futhi libuyele kuleso simo elalikiso qala sisasupplier amazwe angaphandle.
Omunye walabo abajabulele ukutshayela emgwaqweni ngumnumzana Simbarathe Nembaware yena othi ubugwelegwele buzamele buphele nxa ilizwe leZimbabwe lizathuthuka.
Nasobulawayo abantu bebekhululekile uza abantu bekhuluma ukuthi hawo umgabe lokhu ilizweleli kunje kunje abantu sebekhulekile ukukhuluma imbono yabo ngezepolitiko kwezomnotho akukabile lenguquko ekhanyayo kodwa ungani ukuyathembisa uhulumende lwa okhulumayo ukuthi uthembise ukuthi ke uzaphungula inani lesebenzi yakhe uhulumende ama-civil servants esibone ngempela viki iphepha langesande lesithi sebegumule 3500 ama-green bomber sezizakuthiwa ke abantu abadala abakupentsheni abasabhadala esibhedlela omama abazithwele abasabhadali ingane ezincane asabhadali so singathi kuyathembisa
unkosazana gugule Tyran Ndlovu uthi yena labantu abasegoli bazimisele ukuphenduka ekhaya xa kungavulwa amathuba emisebenzi kuleli ngoba besuke ngenxa yokubhidlika komnotho
into eyangibalekisayo yile ukuthi ngale ekhaya bengasekho ama-opportunity omsebenzi so vele ukuhlala bekungaseyona i-option bekungcono ukuthi siphume sozama kwamanye amazwe and South Africa yiyona bengathi nama-opportunities angcono. I-good opportunity ukuthi sizameni nathi njengabantu abasha ukuthi siphushe ukuze kuvuleke la kuzovuya khona because already ama-investors ayabuyela eZimbabwe so ama-opportunities omsebenzi hayi ayavuleka asisekho isidingo sokuthi sihlale ngaphandle kwelizwe.
Umnumzana Shalom Ndlovu layo uveze imbono yakhe ngalokho akubonileyo lapha eseZimbabwe.
UDisemba lo ngikhona lapha koBulawayo. Into nginanzelele kakhulu ukuthi akusela amapholisa emgwaqweni. Hayi labantu bebesithwalise nzima kakhulu nxa uvela ungena iborder nje. Uzofika koBulawayo kumbuya busukumiswa ngamapholisa amangaki. Ukhiphe izimali isikhathi sonke. Ukudla kungani kukhona sibili okuyabe kufunakala imali yakho. Because kwezinye izindawo ngani kuyadura njalo enye into engathi nginanzelele ukuthi abantu ngani bathole nzima ukuthi bathole izimali zabo ama-line lama-line emabhenki maybe uhulumende walapha nxa engazama ukuthi enze kube lula ukuthi abantu balapha bathole imali i-hard cash ngoba mbona ngani into engani iyashota but compared to last year hayi sokungcono kakhulu.
Kucatshangelwa ukuthi zidlula izigidi ezintathu izizalwane zeZimbabwe ezaphephela kule South Africa kuyadinga impilo engcono kulandela ukubhidlika komnotho nokwephulwa kwamalungelo oluntu phansi kombuso kwayengumongameli Robert Mugabe. Ngimu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Yebo umsakazi omuhle. Mina ngingu-Mike Hove, umsakazi we-Studio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ngimelele umsakazo ukuthi ngilifisele umnyaka omutsha olishukela njalo olenjabulo. Happy Happy New Year bafethu. Lingakhohlwa uhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama lapho elithola ithuba lokubingelela isihlobo labangani lokusho elinqume ukwenza lumnyaka ukuguqula impilo zenu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo thumeza inombolo zakho ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump wele Melika uncome kakhulu uZulu wakwele Iran otshengisele namhlanje sithi abantu balelo lizwe sebeze bavula amehlo babona ukuthi umbuso weTehran ngochuku njalo ngokuncindezelo. Umkhokheli wele Iran ngakwelinye icele wethesa amazwi angentshonalanga mlandu wokutshotshozela labo abaphikisana lombuso wakhe ukuba batshengisele. ELeSouth Korea lithi selizinikele ukwenza inkulumo zokukhumisana umlotha lomakhelwane walelo lizwe eleNorth Korea ngodaba lwamalungiselelo omncintiswano wemidlalo ehlukeneyo yama-Olympics ezenzelwa kweleSouth Korea. Ekuqhubekeni kokukhwela kwentengo ezitolo lokusilela kwemali emabhanga sokule mibuzo ethi kanti vele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzenelisa yini ukuqeda indubo ezihlasele ilizwe. Uhulumende kamnumzana Robert Mugabe wayehlala engothi ukukhwezwa kwentengo lokusilela kwempahla ezitolo kubangelwa yilabo abafuna ukumgenqula okuthiwa yi-regime change ngesilungu. Kodwa osekumangalise abanye ngalesi sikhathi ukuthi uhulumende kamnangagwa ubeyamukelwe ngezandla zombili ngabamazwe angentshonalanga. Kodwa wona umnotho uqhubeka usiya nganxele. Wayengumkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU, umnumzana George Nkiwane uthi intengo yezitolo iqhubeka ilokhu iqansa njalo le mali emabhanga ayitholakali lula.
Imali ayikatholakali baba, lokhu isimo bathi imali umthimba amabhanga ayikutholakali ngizona zeweki, amanye nawo $50 zeweki. Amabhanga abe $100 per week. So imali hayi imali ayikatholakali. Ifuelu khona abasesiya kukhadithi, amanye amasebenzi, bekhala ngokuthi ngani ungafuna ukuthi wayiphi bathi hano, i-intanethi ayisebenzi.
Abanye sebesenza ukuhlala besemizileni yamabhanga ingxenye yempilo yabo. Ingcwethi ecubungela izomnotho umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu utshele iStudio 7 ukuthi amazwe awentshonalanga akhanya esebophe izamba esamelele impumela yokhetho oluzenziwa njengendlela yokubona ukuthi kungathathwa nyathelo bani kudaba lokuphathisa iZimbabwe.
Sengisa lokhu okukhulunywa ngabaningi abakhangela phambili abazinyathi, njengoba siNdebele sithi inyathi kuzwa kwaba phambili. Kukhona abakhangela phambili babona ukuthi into longazi uyenze ayisoze isize. Kukhona omunye wakwathi yena ungathi ungaphansi kwesihlahla se-orange idobhe ipintishi, ungacabanga ukuthi lipintishi elisizeleyo lelo orange. So kukhona okufuze kwenzakale, hhayi ukuthi kutshintshe ifesi yomuntu ukuthi kube nokutshintsha kwezinto ungathi ama-principles awe-economics awentengo awebhalu yemali le availability yemali. So lokhu is not wishful, so siyakufisa kuphela. Yinto okufuze kuhlanganiswe kuthunganiswe lokuyana kuthunganiswe lalokuyana bese kuzala lokuyana. So ngeke utweni uza kuba lecanda kungazange kube lekhude. Imali eZimbabwe ayikho. Abantu abathengayo izinto abazithengayo bazithenga kanzima ngokudula. Ngeke ucabangireke kumbe ufise ukuthi bathi bebona bese bekuyabephonga ukuthengisa nje kalula. So ngama-principles economics asesebenza against ihulumende kamnangagwa. And uza kubona ukuthi noba kwaba le excitement malokuqala i-meeting lana eyenzwa ngobidi labodewa lalo uChamisa yavusa amehlo awe-west ukuthi ithi yona really senze into right lapha, ithi yesibone senzele okuthiwa yi-wait and see.
Abalezihlobo labangane kwele South Africa sebephila ngokuthunyelwa imali lempahla ngenxa yokuqonga kwentengo ezitolo zeZimbabwe. Esinye isizalwane seZimbabwe esihlala eJohannesburg kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Manampofu uthi abanengi bathumeze impahla eZimbabwe ngenxa yokuqonga kwentengo ezitolo kulona leli ikhefu lekhisimusi.
Ukudla sinika kulaba abasiphathele ukudla, laba abasiphathele impahla zemazwi ekhaya esibathi ngomalayitshalakala. Khona nje bayadula kathi njengoba isikhathi sekhrisimusi laba bathi isikhathi sokudla seleso. Uyathenga impahla ye-2000 laba uthathe 2000 ngalo, kodwa sina option esingathi siyenze. Kuyathena langaphakathi kwesikhathi somnyaka, ma kuphakathi komnyaka abaduli kangaka. Manje kathi sakukhulumeki labo ngathi yakhala abazwe bethi hayi yekela ngoba vele bakwazi ukuthi babhizi njalo bathi bona isikhathi sawuthi labo bakwazi ukudla khonapho. So kunzima lakithi ngakodwa kunapena esingasiyenze, sizothenga sosacrifice ngoba isikhathi sakhona. Uthenge khonokho ngendlela othenge ngayo, ubhadele ngayo leyo mali khona ngalo. Uthi mina mawone two, wena uthenge 2000 eshop, mina kangeni kuphela zothenge ngayo. Mina ngile ndlela yami lami engithatha ngayo, so ubhadala leyo mali. Akunaplani kodwa impahla hayi abantu bathengile bathumelile ekhaya.
Umongameli Mnangagwa uthi ilizwe leZimbabwe livuliwe amasango okwenza ibhizimusi yikho ekhangelele ukuthi kuza kuba ngcono. Kodwa amazwe omanyano we-European Union kunye lelemelika elokhu emadolonzima ekuphathiseni uhulumende wakhe. Izakhamizi zesiqinti semango ePlumtree zithi imithelo eziyibhadaliswa ngukansila inengi kakhulu njalo isibulele ibhizimusi. UMathabile Masuku usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi bathi imithelo kakansili wabo iphezulu kakhulu njalo sebephelelwe zinkomo bezama ukubhadala imali lezi. Umnumzana Zinkabi Sikhosana uthi babhadala amadola angamatshumi lasitshiyagalolunye ngemva kwenyanga ezintathu.
Siyakhala thina abantu bemangwe nendlela esithuthwe yi-council. Emva kwenyanga ezintathu esitolo babe befuna $90 yomthengi. Uyimpahla every 3 months $90 sekusikhanyiwe sasa sithengisa inkomo every 3 months siyathengisa inkomo kwaze ukuthi ubhadale umthelo wesitolo ngoba isitolo zethu abantu abakhona kubala abalalutho abantu abangumaovet abaholayo lamanesi lamatitsha abasakuyile imali sebeswipa khona egrosari yabayeekusishiyathiyasingalamali.
Ugcizelele wathi sebesenza imizamo yokuxoxisana lokhansila kanye lelunga ledale lephalamende ukuthi kuqondiswe lokhu kodwa akukalungi lutho njalo uthi bebesesaba ukukhuluma ngohlupho lolu kuhulumende owayekhona kodwa khathesi bakhululekile ukukhuluma.
Sasesaba ukukhuluma ngenxa yakarhulumente kamgabe ngayethi ungakhuluma awuzesawuduzalatwa ngabantu ebusuku. Khathesi siyakhuluma ngoba sifuna loye nganiyekethi zizithu ukuthi a-a u-MP ngamlanda laye u-MP into le iyasikhama asisakhona sibona ukuthengisa ukithi kuvukuthenga ibhayisikili lodwa asisakhonisi into le iyasikhama sicela umthelo ibuyele lapha yayikhona uma sasithelela kanye sikururali lapho kungala abantu abaholayo
hayi amandla abandlayo
kumele ukuthi sithele kanye ngomnyaka ayi kona ka-4 ngomnyaka $90 ka-4 umbani olayo akuyo asile ngoswayipa asilani ungaswayipela bani akula. Mina ngithabe kakhulu ukuhlangana lomuntu wesi-27 ngoba abengingakwazi ukuthi ngingaya ngaphi ngathi abesi-27 nxalibali number sicela libale kanye nanikancane kwenza ukuthi sizibambe inhamba lezyani uze sikhulumisane. Bengizathaba kakhulu mina ukuthi ngokuphela belingifonela limbuzo ukuthi kuhamba njani lapha kuhamba njani.
Evumelana loSikhosana omunye usomabhizimusi umnumzana Militsi Dube uthi okubazwisa ubuhlungu yikuthi imali abazibhadalayo azikhanyi ukuthi zisetshenziswa ngaphi ngoba kungela ntuthuko esiqintini lesi.
Mina ngisathe ngezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama-swiping machine njalo lokuthenga ngikho cash kwangikona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree etown kumbe koBulawayo lapho siyathenga khona amagrocery ethu ngokuswayipha kanye i-cocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ukuthi ugade uzoyefika khona ngale kuya kufuna imali. Imali uyabulayo yabe isekhadini kufuna ukuthi kuswayipe kumbe ku-i-cocash. Lokho kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho lawo babefuna imali iyi-cash. Ngoba esikhathini eziningi futhi sicela sithole into esabe sizifuna ziyasiphuzisa sesizesijungezela ngabantu abaya besegoli ukuthi kusiphathise, kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangkhona thina sabe sizijahile ukuthi sibe lawo.
Isakhamuzi esixoxe leStudio 7, unkosikazi Sarah Khuphe, uthe abathengi kangako ezitolo ezisemangwe ngenxa yokuthi imali ayitholakali, ngakho sebehle bethenga kobulawayo kumbe bathunyezelwe ukudla lempahla yezihlobo ezise-South Africa.
Mina ngisathenga ezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama-swiping machine, njalo lokuthenga ngikho cash kwangkhona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree e-town kumbe koBulawayo, lapho siyathenga khona ama-grocery ethu ngokuswayipha kanye i-cocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ukuthi ugade uzoyefika khona ngale kuyaye kufuna imali, imali uyabulaya eyabe isekhadini kufuna ukuthi kuswayiphe kumbe ku-i-cocash. Lokho kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho labo baya befuna imali iyi-cash. Ngabo ezikhathini eziningi futhi sicela sesithole into esabe sizifuna ziyasiphuzisa sesizesijungezelwa ngabantu abaya besegoli ukuthi kusiphathise, kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangkhona thina sabe sizijahile ukuthi sibe lawo.
Osomabhizimusi beZimbabwe sebele ntengo ezihlukeneyo empahleni eyodwa ngenxa yokusweleka kwemali. Osomabhizimusi bathi lokhu kufaka intengo ezehlukeneyo bakwenzela ukuthi benelise ukuyawoda ezinye impahla, kodwa lokhu kuba nzima ngenxa yokuthi ibhanga elikhulu leZimbabwe liyaphuza ukubanikeza imali. Emaphandleni lokhu besalele emuva ngokungafaki indlela ezehlukeneyo zokuthengisa. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ilizwe leMelika lithi likhathazeke kakhulu ngokwenzakala kweleVenezuela lapho kulabantu abakhahlanyezwa khona nguhulumende kamongameli Nicolas Maduro. Lokhu kugoqela ukwehluleka kwahulumende welizwe leli ukunika uzulu ukudla lemidi efunakalayo lokunye okufaneleyo. Imbiko eyethulwe imisakazo lamaphephandaba atshiyeneyo iveza ukuthi abantu babhekane njalo lokugudeka komnotho owesabekayo. Imuli eziningi kazilakudla okweneleyo, labantwana abaningi bafa bebelethwa. Lokhu yikho sokwenze ukuthi kube labantwana asebesuka ezindlini zangakibo bayehlala emigoqweni lapho abazibhandela khona impilo. Kwenzakala lokhu loba ilizwe leVenezuela lisaziwa ukuthi yilo elilamafutha embiwa phansi okwedlula wonke amazwe emhlabeni jikelele. Kukhanya engani inzuzo yamafutha la itholwa kuphela ngabakuhulumende kaMaduro labangani babo. Uphenyo olwenziwe ngomnyaka ka-2016 lwaveza ukuthi phakathi kwemizi elitshumi eyisitshiyagalolunye ilabantu abathi ngabala kudla okweneleyo. UHeathen Ward isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ole-State Department uthi ilizwe lakhe lizimisele ukunceda ilizwe leVenezuela. Uthi kusobala ukuthi ilizwe leVenezuela kalifuni ukuncedwa ngamazwe anjengeMelika lamanye afanayo. UNwethi uthi izijezo zenoto ezafakelwa abanye abantu kweleVenezuela kazivimbi ilizwe leMelika ukuthi linike uzulu kulelo lizwe uncedo olutshiyeneyo.
Ololo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Kati kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amalunga eMthwakazi Republic Party abotshwe ngesonto embuthanweni womthandazo ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa akhululwe lamhlanje ntambama lidaleli kamantshi wakoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwele South Africa ebezethekelele ekhaya ngekhefu leKhisimusi esiziphindele eGoli zithi zizibonele inguquko eZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, sidibaneni njalo kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.